Okokuqala, umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esikuthi ngesingizi i-engagement, njalo le re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi leZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke, singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi. Yikho kuthiwa kona leaving no one and no place behind, ukutshengisa ukuthi asifuni ukuthiya umuntu njalo asifuni ukuthiya izindawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi. Ngakho-ke umongameli lokhu akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke. Leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables la ukuphendule futhi kuhle in parables bana hayi thina zethu sizigcina kuma game park ethu kungatsho nje kulinganise lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale la khonoko kungaqathekana ubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona. So akula ukuchamanda angabe ekwenzile, uphendulela in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables.
Abanye bathi ihambo zikamongameli ikuchitha imali nje kuphela, ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa yi-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo, bathi kuchaphaza imali. Ukubona njani wena lokho?
Nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze uthi uyenze enye imali. Akula ndlela, akula mhlolo ongenzakala ubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa ususebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali. Kodwa even lakho khonoko futhi ukuthi uze ube nayo inyoka leyo, uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenzayo khonoko. Mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ubana usuthola inyoka eza kwenzela imali. Ngakho-ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali. So umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali, ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko lokuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe, ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana lokusebenzelana labanye abantu usafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale. Ngakho-ke suka usuma kwamongameli ephuma esiye ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo kumqodo, ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizimisi lamanye amazwe. Khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement, ukuvula amasango, ukuvula izimbabwe ubana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.